ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lento nje manje seyenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi uma ngabuhlala nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibasemakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ukucabana lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana abangelacala
bathithibele abokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izimota zabo lezindlu zachiswa. Abanye bachaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume elizweni labo baphelele.
Thina soke sichimisebenzi yethu sihambe siyamatsha akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyi ndlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela.
Abantu basola uhulumende ngokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla, kodwa ibandla le-MDC lona lisalelwa imvumo. Amaphilisi okuhlela lokwelamisa imuli abikwa esilela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathithibele abokuza kwele South Africa kulandela ukuqhamuka kokuhlaselwa kwabo lamabhizimusi abo kwele South Africa okubikwa kufe abanye abathathu kusenziwa ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele kulelo lizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inqwaba yemota lezitolo ezishisiweyo, amafastela ezitolo alucaca endawana yonke, iminyango yezitolo lamawindi okukwantulwe kwachiywa kuvulekile, lamajumijumi ezitolo ezisele zichaya omoya. Lesi yisimo sezamabhizimusi edlula ikhulu awezizalwane zakwamanye amazwe esitaladeni uJulius elokishini leMalvern eMpumalanga yeGoli. Lumonakalo udalwe ngabacatshangelwa ukuthi izizalwane zakwele South Africa. Lokhu kuhlasela kusukele kulezi zitolo kanti sekumemetheke kwaya kwezinye indawo. Omunye odabuka eNigeria lwebhizimusi lokuthengisa insimbi zokulungisa imota ubekhala izimathonsi ngemva kokuba bevule ngodli babutha konke kwangasali ngitsho lensinjana.
I was called by 10 o'clock that people have been broken into my shop.
Ngiwuswe ngo-10 ngomunye engitshela ukuthi abantu sebezenzela santando ebhizinisini lami. Ngithe ngithi ngiyakhona ngathola bevimbile. Ngabukela ngekhatshana bebaningi okwamagama. Bechisa imota lokubutha impahla ezitolo. Angikaze ngibone okunjeya selokhu ngazalwayo.
Namhlanje emadabuka kusa lokhu kuhlasela kumemetheke kwayangena emalokishini abalisa iTafon. Then iPrimrose Jimston lelokishini lethembisa ngezikhathi zemina abakwele South Africa laba bazame ukuhlasela abakwamanye amazwe eHillbrow ehlala beZimbabwe abaningi kodwa bathola imbila zithutha bachaywa ngamatshe baze babaleka. Lokhu sekujiya beZimbabwe abaningi sebedlela evalweni iningi lizivalele ezindlini. Kodwa ke njengoba kwezinye indawo bechisa lezindlu ezilabantu phakathi lokuzivalela lakho lokho bathi sekuyingozi enkulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kudala besitsho kuhulumende ukuthi ahlolisise amahungahunga ukuthi mhlaka 1 Mpandula abokuza bazahlaselwa kodwa yena wakuchaya indiva.
lento nje mayise yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawobaba lapha azame ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha umama sibase emakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ekucabaneni lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana bangelacala ngoba laba bantu bakhombisa ukuthi lento edevele bayihlosile ukuthi bazayenza bazayenza
umgcini ihlalo lenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi lokhu kudlasela kumemetheka ngesiqube esikhulu kakhulu okokuthi sekufanele iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe enze okuzavikela impilo yakhe
siyaxwayisa ukuthi abantu baqaphe kakhulu konke lapha bayakhona mhlawumbe bazihlalele emakhaya bangaphumi bazithwele mhlawumbe besiya ema-police station lapho abangamabezibona ngathi abaphephanga kanti futhi bangahlali umuntu eyedwa kumbe besemahlekane namancane kodwa bahlale babe baningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe abantu mabezobahlasela nabo bakwazi ukuthi bazivikele kanti futhi njalo kungabilula nje ukuthi bagcine behlaselwe
inkokheza amapolice asebelweni se-Gauteng sezisole kakhulu ukuhlasela lokho isikhulume samapolice u-Captain Mavele Masondo uthi sekubotshwe inqwaba yabantu endaweni ezijeneyo eseziqhamuke udlakela lolo
We cannot confirm to say it's related to attack on foreign nationals because
asingeke sitho ukuthi lokhu kuhlasela kumbe udlakela lubhekiswe kwabakwamanye amazwe isibonelo yikuthi izitolo ezigqekeziweyo zigoqela iPep Store leShoprite
we've got a Shoprite that was also damaged
ngesonto njalo endaweni yase-Ashburton KwaZulu-Natal abachayeli bamaroli bakwele South Africa batshisa amaroli amabili abechayelwa ngabakwamanye amazwe bebetheza umlando wokubathathela umsebenzi kusenjalo amapholisa phakathi kokuhlolisisa imva yabantu abathathu abajele endlini okuyinto okucatshangelwa ukuthi ibangele ukuhlasela lokho mele studio 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict Nhlapho
siyabonga benedict Lokhu sikudaba lunye isizalane sakwele South Africa unkosikazi Nombulelo Dlamini uthi kumele abantu bokuza babuyele abadabuka khona ngoba benza okungalunganga kulelo lizwe nanku akwethule ngesikhathi kuhlaselwa abantu bokuza
Asbenifay makuthoma korekora bawahamba meaning Zimbabwe Malawi Maputo wherever Nigeria wherever Somalia wherever awahaga sathel inye upretina siyaz
Eh,
sifunjoka. Inyawo basiyazi thina.
Hayi rikurumele kuyapha.
Ihunga asiyazi thina. Icocaine asiyazi.
High checking
asiyazi thina. Mention them because you can count. Wonke umuntu elizweni lakhe. Yes. Ngani ngoba ilizwe lakhe iqala. Aqala njengalo. Thina sifuna ukuzilungisela la. Kusemzansi. Lento esiyenzayo asiqali. Unelson naye ubaba wayikwenza lokho sikwenzayo sikuthola kudeni count abantu ungene ku-Oliver Tambo uqhubeke uyele ukuze balwe waqala kanje siyabakhuza asiyifuni inyawo bayayidayisa asifuni ukidnetha ingane zethu ziyadlwengulwa ziyaqedwa amaphoyisa ethu mawabiza badla nabo
Loke ngonkosikazi Nombulelo Dlamini isizalwane sakwele South Africa ubekhuluma eseJohannesburg.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulabanye abasola uhulumende phezu kokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezitsheso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla ngamazwe angentshonalanga agoqela eMelika, iBritane, European Union lamanye. Kodwa ngenyanga edluleyo amapholisa avimbe inhlelo zebandla eliphikisayo leMDC ukuthi batshengisele bekhonona ngesimo somnotho welizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZANU-PF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabenhlanganiso yeSADC eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. ngamahamba. Lokhu sokudala ukuthi uZulu asole uhulumende ngoba yahlisa beMDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edluleyo. Ingcweti kwezombusazo uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo enyangeni ephelileyo ibandla liphikisayo labantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelana nobunzima ezihlangana nabo elizweni.
UMnumzana Kholwane Dunga usakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezijeziso zenotho, zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina soke sithimisebenzi yethu isihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho leTungiza uMnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacathengelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyi kwake emhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibikwa ibisekela uMakunde, kodwa ingcethi yezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusiza ukuthi amalunga ebandla liphikisayo aqhubekela phambili ehlukunyezwa kungelanyathelo elicacayo elishathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula buhlukumiswa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa ibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhitshwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelekthwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kwa koBulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakoBulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Lokhu sikudaba olufanayo. Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu uthi ukutshengisela ukuqoqwa libandla lakhe ngumhlangano hatshi ukutshengisela. Uthi bona baphiwe imvumo yokwenza uhlelo lolu ngoba bengeladlakela njengebandla le-MDC eselinge lihlala lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umpofu uxoxe le-Studio 7 wasitshela ukuthi amalungiselelo okufola lokhu abakuqoqayo asekusibanga saphezulu.
Uzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolwesine e-Stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresidenti wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana nezinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo, imhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo ukuthi abantu bazangena i-street bematsha, hhathi yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke. I-city national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwa eDar es Salaam kuviki ephelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi ukuthi thina yiyo into enziwa nguhulumende. Yazi ukuthi babagande ubaba ku-new dispensation kunyawo lutsha lwesihamba ngalo waqakathisa kakhulu ukumanyana lokusebenza ndawonye, wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi kwababuye bazovalela endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amalengathize, kodwa ibandla eyilo elikhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiswe lamanye amabandla amancane. Kodwa i-politics njengoba sithi umbangazwe awunakuthi kulo muntu omncane kulo muntu omkhulu siyalingana sonke. Abantu yibo bazasithengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano, kwaba le elections, kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobo. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumeni sikhulumisaneni, but laba abanye be-opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi, bathi njalo kabafuna ukuthi bahlanganele amabandla amancane, bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlulela ababanye.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa lokulwisana kwabokuza izizalane zalelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende leBritane umnumzana Boris Johnson wethusela ukuxotsha ebandleni eleConservative Party abazazama ukuvimba ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano weEuropean Union ngenyanga ezayo. Izulu elilethwa isavunguzane sikaHurricane Dorian selifike ezihlengeni zeBahamas namhlanje, ngakho-ke selitshaye lidala umonakalo omubi lilubhekise edolobheni leMelika eleFlorida. Indlela ezisetshenziswa ekuhleleni lokwalamisa imuli ezinjengamaphilisi zibikwa zisilela eZimbabwe. Evinkilini elithengiswa imithi eleSupermed sebethengisa ngamadola alitshumi lambili, i-$12 ibhokisi elilodwa, bethi labo lapho abawathatha khona intengo ikhuphukile. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze ukukhathazeka ngoba amaphilisi kuyiwo asebenza kakhulu lapho edinga ukuhlela lokwelamisa kuhle imuli. Unkosikazi Nolin Zulu osebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi la uthi balohlupho lokusilela ngoba kutholakala ngaphandle kwelizwe.
Sinanzelela ukuthi silodubo lokuswelakala kwama-family planning tablets, ama-birth control labo secure, udube silalo ukuthi sikuthola ngaphandle kwelizwe. Sibhekane lobunzima kwe-economy lapha elizweni lethu laseZimbabwe. Lokhu silokuhlukuluzwa ngukhulumende okhona lo osiphetheyo. Abantu bathwele nzima phandle lapha, thina ema-pharmacies kasilawo, iqiniso likhona ukuthi ama-family planning tablets asilawo. Abanye ababesebenzisa these type family planning methods bezame ukuthi beswitche to amanye ahlukeneyo eziwe for depo-provera nokunye okuthiyeneyo nje.
Unkosikazi Buhle Dube ongumzali uthi leso kuyindlela yokuncindezela omama ngoba bengeke benelise intengo yakhona.
Okukhona ukuthi ama control pills lawa nje avele angcono kubomama abaningi. Amanye ama methods lawa akhona abanye omama vele abawazwisisi, but ama control pills yiwo akade lula vele ukuthi abe seduzane lo noma nguphi umama, noma uvela ngaphi, noma uhleli ngaphi. So nxa kathesi intengo yangkhona nxa isephezulu, sokuyikuvalela phandle vele omama ukuthi vele i-family planning isho ukuthi ivele yali sayikwanisa ukuyenza.
ngoba umama uyabefuna imali angayithola yiyo ukuthi adingele umntwana impupho kumbe isepa kumbe okokudla ukuthi ngikhona eza qamula khona lapha naye edinga amaphilisi ambone ukuthi yinto ezagwaniseka yona leyo.
Umnumzana Lindani Sibanda uthi lokhu kuzaba nzima kubo mama ngoba obaba abaningi bejwayele ukubalekela izithandwa zabo lapho sebezithwele okuzakwenza inani labantwana abangahlelwa ngaliqonge.
Ukusilela kwamaphilisi e-family planning kuza affecta kakhulu omama esikhathini esiningi ngoba obaba esikhathini esiningi abayakhangela ayisibo abakubona kumlando wabo indabeni ze-family planning. Njalo sinazelela ukuthi kulabo baba abaningi abayala izisu kakhulu esikhathini esiningi nxa kungela mtshado. So lokho kuza affecta ilizwe kakhulu endabeni yokuthi kuzabe labantwana abangaplanelwanga. Kuzayenza ukuthi endaweni yezikolo, endaweni yemithi, endaweni yezibhedlela, izinto ekumele zilethwe nguhulumente ebantwini njengoba vele zisilela lobunzima kakhulu endaweni zenezo kakhulu le population growth ukuthi i-population yethu iza kubeka ikhula.
Unkosikazi Sizwile Nxuma lo yisakhamuzi uthi lokhu kunzima ngoba akukho okunye akusebenzisayo ngaphandle kwawo amaphilisi.
Bakithi umumo wokushota kwama-family planning tablet lokhu shiwa kusithwalisa nzima sho. Alikeni lisitshele khathesi umumo weZimbabwe sithwele nzima sinje. Abantwana sithwele nzima ukuthi baye ezikolweni, sithwele nzima khathesi izikolo ziyavula. Right, ngitshela nini khathesi nizazithwala kontekstiye ngizithwale shuwa likeni lingitsheleni ukuthi nizoba nizabathini abantwana lawa ngoba nizavikela ngani? Akula nto engavikela ngayo ngoba mina nginje konke kuyangiyala but mvunywa yiwama-family planning tablet ayi mina ngisakwazi.
Iningi labomama liveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kanye lokuqonga kwentengo yamaphilisi okuhlela izimuli bethi lokho kuzadala ukuthi kube labantwana abaningi abangahlelwanga. Bathi lokho kuyingozi njalo kumpilakahle yabo ngoba le ibiyindlela elula ukusebenzisa ingabavuseli imikhuhlane eminingi enjenge-BP njengezinye izindlela zokuhlela imuli eziwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiyobathabile Masuku.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi isibhalele uhulumende imazisa ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngoba uhulumende edonsa inyawo ekulungisiseni izikhalazo zabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iPhararenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela ezadoyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakho umuntu ofuna ukusebenzela mahhala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthiwe ngabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungakuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhulume ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela sekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu serious. Angeke selokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu baza kufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela uveza ukwehluleka kukahulumende njalo galathando labantu.
Uyisibonelo seproblem or inkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngemva kokuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulayo nto even eyodwa esifezekile esikubonayo kuphela ukuthi bayagada ama-pharmacini besiyakhona le mazweni akulanto ababuya layo.
Unkosikazi Dorin Nare uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboti bangaze bastrike kule change khona, otherwise impilo zabantu ibe zibasengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe udlalisa imali bethenga izindlu lezimota, kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu baza kufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafemachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo, kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo, njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, kakalahle ithemba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje ezulelwa ngamangabuzane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili liqhuba nzima kusigaba seKasilaka Premier Soccer League, njengoba ngensonto lehluleke ukunqoba iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eleMushawani Stars emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Field. Lo mdlalo uphele zingujikilobhanqa loba nje iqembu leBhoso belikhulela eleMushawani, njalo kulezibukele bezihlezi endaweni yeSoweto kanye lasempankweni ezibonakala sezibhabhayisa. Okungabe bekuyindlela yokuvalelisa abaqeqeshi baleli qembu bona ukuphuma imbiko othi baphiwe imidlalo emithathu ukuba bathole imiklomelo yesithupha ukuze batshengise ukuba bayenelisa yini ukukhokhela leli qembu. Impumela yalo mdlalo wangensonto kanye lwangolwesine olwedluleyo, lapho iqembu le-Highlanders elinqotshwe khona nge-2-1 ngele triangle, yitsho ukuba abaqeqeshi laba akabanyeke bathole imiklomelo yesithupha loba bengaze betshaye iqembu lewange emdlalweni walo olandelayo. Kodwa umqeqeshi we-Highlanders uMpofu utshele intatheli zindaba ukuba yena akakwazi ukuba uphiwe imidlalo emithathu ukuba akhombise ukuba uyenelisa ukuqhubekela phambili engumqeqeshi weBhoso.
Sasihlala phansi labadala sibonisana ukuthi kambe madoda, njengoba ungane into azihambe kuhle, sisiya phambili azikhangeleni amagemu namagemu ukuthi amagemu la amathathu lawa abuyayo singathola yena ngu-6 nxa kuvumeka. Singaqeda lapho sizahlala phansi futhi sikhangela amanye anjani abuyayo. Kwakuyinto esasihlezi phansi nje sisidla futhi sidiscussa nje nabadala. Sidlale kuhle kakhulu, but nxa ibhola lingasangenanga kudlala kuhle kwesisikhathi nxa utshela abantu asoze bekuzwisise.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni ye-13 engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo ngama-24 ngemva kokuba lidlale imidlalo engama-21. Phezu kwenkalane uhlezi iqembu le-ZPC Kariba lona elinqobele yada nge-1 kanyanamhla emini, njalo ile miklomelo ngama-30 lathoba munye. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele FC Platinum nge-2-1 ngomgqibelo, njalo ile miklomelo ngama-30 lathoba munye. Iqembu le-Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngama-30 lathoba munye, kodwa lisendaweni yesithathu ngoba ele-Chicken Inn lihlohle kaningi. Iqembu le-FC Platinum lehlela ahlala endaweni yesine engalaneni lile miklomelo ngama-30 lesithupha. Emsileni wengalane kule qembu le-Yada elile miklomelo le-17, kuthi phezu kwalo kule qembu le-Bulawayo Chiefs kanye le-Tailwind lale miklomelo ngama-20. Ikanti iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngele-Mushawani Stars elile miklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Bathithibela abokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele. abantu bayasola uhulumende phezu kokuvumela ibandla lezanupf ukuthi litshengisele likhonona ngezitshengiso zenotho wona amanye amabandla esalelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.